sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla zilithumilane kuhlala ngula 2024 ngo Gift Stove. Endabeni zethu lamhlanje.
Humbled by the fact that the spirit of the engagement with all South Africa's political parties.
ANC iyawahlonipha amabandla wonke ngokwenza isivumelwano esiqakathekisa abantu be South Africa.
Ubunjwa uhulumende womanyano wele South Africa.
Abantu kunzima sesiphila ngemkhuna yoxakuxaku akuvunwa ngalutho labale imigodi igodi yangoni sidraya amanzi kawakho sithwele nzima sure.
Bakhala ngendlala elowagweru enkabazwe lingakhuthwa isigaba sabaculi iwas a Friday. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Sekubunjwe uhulumende womanyano kwele South Africa ozabusa lelo lizwe okweminyaka emihlanu elandelayo. Lokhu kulandela ugedo olusanda kuqhutshwa kulelo lizwe ongaphumanga iqembu elinqobileyo okukhanyayo. Uthi uSokhumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ibandla elibusayo kwele South Africa ele-African National Congress likhethe ukungena uhulumende omanyano nebandla le-Democratic Alliance, iNkatha Freedom Party le-Patriotic Alliance. Lumanyano uvezwe ngesikhathi iPhalamende entsha kwele South Africa ihlala kwakuqala namalunga ayo egcotshwa okwakuqala. Umnumzana Cyril Ramaphosa nguye ohle wakhethwa ngamabandla la ukuba umongameli welizwe. Unkosikazi Thokozile Didiza owebandla le-ANC nguye okhethwe ukuba ngusomlomo wePhalamende, kwathi unkosikazi Aneli Lotrieti owebandla le-DA wakhethwa ukuba umsekeli wakhe. Esekhuluma ngalo manyano unobhala jikelele webandla le-ANC umnumzana Fikile Mbalula uthe ubunjwe ngemva kokukhulumisana okujulileyo.
The ANC is humbled by the fact that the spirit of the engagement with all South Africa's political parties.
I-ANC iyawahlonipha amabandla wonke ngokwenza isivumelwano esiqakathekisa abantu be-South Africa nezidingo zabo.
To ensure that our country comes together to address the common challenges it faces.
Umkhokheli webandla le-DA umnumzana John Steenhuisen uchaze umanyano omutsha njengethuba elitsha lokuthuthukisa eleSouth Africa.
And we believe that the government of national unity is South Africa's best opportunity.
Siyathemba ukuthi uhulumende womanyano lo lithuba elihle kulizwe lethu ukuthi lithuthuke njalo sisebenze sonke ukuvikela inkululeko yethu.
Rights as sacrosanct. And we will work together to protect our constitutional democracy.
Umnumzana Velenkosini Hlabisa ukhokhela ibandla le-IFP laye uncume kakhulu lumanyano.
We will participate in the government of national unity for the sake.
Sizaba ingxenye yalo uhulumende ngoba yikho okufiswa ngabantu bakithi abafuna uqedwe inhlupho zabo.
With a stable government that will address their challenges.
Ngakulunisa ngothi ibandla le-EFF elingangenanga kulumanyano lihlangene lamanye amancane lobanje izihlalo zabo zephalamende zingafiki amachumi amahlanu 48 kukanti ibandla le-Umkhonto weSizwe alingavezi ukuthi liza kuba kuliphi icele lezihlalo zalo ezingamachumi amahlanu lesishiyagalombili 58. Intatheli yeZimbabwe umxolisi Ncube uthi lobanje lumanyano kukhanya umuhle kakhulu kuntuthuko yezomnotho weSouth Africa ngolokukhathazeka kwezinye izizalwane zeZimbabwe.
Liyazi lonke ukuthi iPatriotic Alliance ilibandla elikampeyine kakhulu ngokuthi abantu bokuza abahambe. Ikhuluma kakhulu ngamaZimbabwe sike sabona uhulumende ngithi mina umkhokheli walelibandla. Gayton McKenzie esiyakuma ebhode sithi kabahambe njalo nsuku zonke uhlala sithi yena angakufuna kuphela nxa kuyikuthi uyangena kuhulumende lo lebandla le-ANC ukuthi abantu bokuza bahambe. Uhlale ekhuluma kubi ethi kumele kucitshwe imitshina aye life support siza abantu bokuza ezibhedlela kufakwe kuphela ama-South Africans
umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngabutho Mabhena uthi ukubathokozise kakhulu ikwamukela impumela yokhetho kweningi lamabandla abedlulisa. UMabhena uthi akukho kubi ngomanyano lo owethuliweyo kodwa okuningi izifundo okuzafanele zifundwe ngamabandla ezombusazwe eZimbabwe.
South Africa sekufundayo ukuthi kabazange badinge umuntu wangaphandle ukuthi abancedise. Bayazikhulumela bona bodwa. Yisifundo ukuthi lathi sizalwane zaseZimbabwe siseZimbabwe kumele sivumelane ukuthi ukhetho selubamba njani njalo futhi sihloniphe impumela yokhetho. Xa impumela yokhetho sisho ukuthi sakhe uhulumende womanyano kumele sikwenze ukwenza ukuthi ilizwe lethu liye phambili ngentuthuko.
Kukhangele lokuthi umongameli Cyril Ramaphosa uzagcotshwa kunsukwana ezimbalwa ezilandelayo okuzalandelwa ikubunjwa kwedale labaphathi ntambo abalamalunga avela kumabandla onke awuhulumende omanyano. Ngamele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Kulendlala esabekayo elewagweru enkabazwe lapho abantu abakhala khona ngokuswelakala kokudla amanzi lokunye. Abanye sebephila ngokudla umkhuna, kubika uEzra Chisa Sibanda.
Izakhamizi iphose zonke esigabeni lesi zithi kazivunanga lutho lonyaka ngoba izulu kalinanga ngenxa yesigudumezi somkhathi ese-El Nino esemhlabeni wonke jikelele. Abantu abaningi esigabeni lesi bathi sebethengisa izifuyo ukwenzela ukuziphilisa. Omunye wababhekane lendlala ngumnumzana Benjamin Mpala ohlala eSt Faith.
Kule ndlala esabekayo abantu kunzima sesiphinde ukuphila ngemkhuna yoxakuxaku akuvunwa ngalutho labala imigodi yangu kwenisa idryer. Amanzi kawakho so sithwele nzima shuwa sasenza amaplani ukuthi sidlale ngamaklabhu ozuza igogogo layo nika omunye ngomgano akunzima lapho kelwa gwelelo nyanga.
Umnumzana Bongani Ncube ohlala eShagari ongutsheketsha yena uthi yindlala yodwa lo nyaka.
Mina mphuma endaweni okuthiwa kuseShagari, hhayi lo nyaka kunzima kulamanzi, izulu kalikho, lezibhurane zifile khonapho nzama umuntu inkorokozi, akulamanzi akulalutho sibilayo, kunzima lo nyaka.
Emaboneni lakho bayakhala abantu ngokuswelakala kokudla namanzi. Umnumzana Bednico Mbano uthi abantu bonke badinga uncedo.
Elogwelo asilalutho kwatsha, so asiboni asinalo ukuthi singabamba ngathi ngoba kudala msebenzi. Into besiyicela sicela uhulumente ukuthi ngasincedisa esiniko kokudla abantu bazakuthi.
Lokhu ufakazwa umnumzana Michael Makhwili weMakhulambila.
Bida yaselo kagweli kunzima izulu lana kumbe kathathu layala ngisho lokusivumela ukuthi sivune nje ngisho lokuyisiqu nje komumbu. Indlale lapho ukuthi ungawona nje umumbu owodwa owele phansi esigayeni noma nje akunzima, indlale lapha inzima.
Umsekelo mgcinisihlalo webandla leZANU PF kuWard 20 abamhlobo umnumzana Gordon Chuma uthi abantu bayaphiwa ukudla loba nje kukulutshwana.
Lo nyaka izulu alinanga, indlala ikhona siyalamba, kodwa umumbu uyalethwa nguhulumende. UPresident unikeza abantu ukudla vele, so mhlaka 21 Jahola.
Induna osogwala uthi amanzi asawatholakali njalo kule ndlala esabekayo.
Awulazibholani zamanzi, indlala hayi abakasikholisi. Bakhona nje ngibigana khonoko, abanye hayi bakuqeda masinyane.
Izulu ize lefika bazabe bephila ngani?
Bazabe bethenga.
Okay.
Bathathi banenkomo bazathengisa inkomo.
Inhlanganiso ezizimeleyo zithi kulabantu abedlula izigidi ezingamathumi esithupha 61 million ababherele indlala enkulu kuzwekazi le-Africa. EZimbabwe kulabantu abafike phose izigidi ezilithumi 9.9 million abadinga ukudla ngenxa yendlala ebangelwe ukugudumala komkhathi emhlabeni wonke jikelele. Umongameli Emmerson Mnangagwa wavuma ukuba kule ndlala esabekayo elizweni ethi kudingakala imali efika amabhiliyoni amabili 2 billion United States dollars ukuze kuncedwe abantu abalambayo. Ngiyimela Studio 7 elowagwelo igama lami uEzra Chisa Sibanda.
Wezibathelane neMelika, sicoxa lojabuka eZimbabwe ohlala elizweni leli, unumzana Raphael Mthombeni, ngokhetho lukamongameli wakwele Melika uzaqhutshwa lonyaka ngoLwezi. Uthi owayengumongameli umnumzana Donald Trump ufisa kakhulu ukuba abuyele esikhundleni.
uyabonakala ukuthi usengumuntu osekhuluma engathi uyazivikela kuso sonke isikhathi, njalo lokuthi usefuqa kakhulu wenzela ukuthi angene, ukwenzela ukuthi azixolele yena ngokwakhe emacaleni wonke la alawo. Kanti ke ngale lakho ukhulu laye uyafuqa kakhulu ngokuthi kuvikelwe lokho okuthiwa yidemokrasi.
Nxa sikhangele sibili udaba lukaTrump lolu kalusoze lumephule esiya phambili khonapho nxa sikhangela ezokhetho. Kanye phela lokhu engazani uyaphumelela ngakhona ukuthi atshela abantu ukuthi ha lokhu kwenziwa-ke ngabantu bomthetho khonapho kwele mbeleko senzele ukuthi enganqobi.
Esimele sikunanzeleleke ukuthi ukhuluma kulokhu okuthiwa yibase yakhe, alaba abalandeli bakhe abamsekelayo, yibo labo abamilaye loba enzicala loba engenza ngicala. Ayisikho ukuthi bona labo abayibase kaTrump bayimajority lapha e-America. Okwakhathesi bangathi bayachayana ukuthi kuyalingana, akukaphumi ukuthi ozaqhuba khetho anqobe ngubani. Ungathi kuyalingana, kodwa-ke sokusiya sibili kuma-elections ngokwawo bazaphuma abantu babone ukuthi onguye ongcono ongangena athathe isikhundla nguphi phakathi kwabo babili.
Ye, siyabona njalo kule nto leyo kuthiwa yi-abortion. Sibonile i-Supreme Court isithi hayi kule philisi lelo kumele lisetshenziswe, kumele lihlale likhona, kodwa ama-Democrats kade khangele khonapho ukuthi ikwabakulwa ngakho, besithi ibandla lama-Republicans kalifuni ukuthi abantu bayenze khonokho ama-abortions. Akusoze kulimaza uBiden khonokho?
Hayi, angiboni ukuthi kuzamlimaza lokho, ngoba angithi laba be-Supreme Court bamisa wona lo mthetho ngaphambili ngale. So khathesi besesaba ukuthi bangaphinde bamise iphilisi leli, sekuzabonakala ngathi bavele balwisana labo mama. Angiboni ukuthi kuzaba yinto ezamhlupha kakhulu, ngoba khona lo mthetho wokumisa yona iyaposi ulokhu khona wona lo othandwa nguTrump.
Lo ngumnumzana Raphael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eDallas, Texas, khonapha kwele Melika. Okwamanje sike sizwe amazwi kahulumende wakwele Melika.
Ele Melika likhathazekile ngokuqhubekela phambili kokubotshwa kwabalela amalungelo oluntu e-Azerbaijan, kutsho isikhulumeli sogatsha lobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Matthew Miller. Ukhiphe lumbiko ngesikhathi ephendula imibuzo entathela izindaba ngokubotshwa kwengcwethi ye-Azerbaijan yezenotho elodumo njalo eyintathela izindaba uFarid Meralizadeh. UMeralizadeh wabotshwa ngamapholisa mhlaka 31 Nkwenkwezi kucala eletheswa iphephandaba elisebenza lizimele lilwisa inkohlakalo ele Absas Media. Sekulentathela izindaba ze Absas Media ezimbalwa esezibotshiwe ukusukusela ngolwezi. Ezinye intathela izindaba ezigoqela ezomsakazo weTop Lam zibotshiwe ekuqaleni kwalo nalomnyaka kuhlelo lokuncindezela intathela izindaba ikakhulu lezo ezikhupha indaba zenkohlakalo eqhutshwa ngohulumende. Ngalisayo ukuthi iphephandaba le-Absas Media eselisebenzela phandle kwelizwe le-Azerbaijan kanye lo-Farid Meralizad vathi u-Farid kayisiso sisebenzi se-Absas Media kodwa ngomunye wengcwethi ezixoxa lephephandaba leli. Ugwalo logatsha lweMelika lobudlelwano lamanye amazwe olusanda kukhutshwa lumumethe phakathi kokunye indaba zokwephulwa kwamalungelo oluntu e-Azerbaijan luchaza ukuncindezelwa kwamalungelo abezindaba kugoqela ukuhlaselwa kwentathela izindaba, ukubotshwa kazo kanye lokusebenzisa imithetho okumisa ukukhutshwa kwemibiko. Isikhulumeli sogatsha lobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Miller uthi labo abasebenzisa amalungelo lo abo agoqela ukukhupha imibiko akufanelanga babotshelwe ukwenza lokho. Siqhubekela phambili sikhuthaza uhulumende we-Azerbaijan ukuthi akhulule bonke ababotshelwe ukusebenzisa ilungelo labo njalo ahloniphe amalungelo oluntu, kutsho umnumzana Miller.
la ngamazwi kahulumende wakwelemelika. Namhla sicoxa lo nkosikazi Queen Sowa olenkampani ibona ngezimpila kahle.
I-business yami ngithiwa ihlalani kuhle Rugare Medical. Ihlalani kuhle yaregistra ngo-2017, iregistra eZimbabwe nase-United Kingdom. Sidila kakhulu ngama-medical aid. Khathesi sesivule i-renal unit eku-George Slundika koBulawayo. Njalo sesile sibhedlela, isibhedlela si-under renovation. Kusuke nje kwaba lama-challenges, so asikaqedi ukuthi si-renovate. Njalo sesilalokhu abakubiza bathi i-domiciliary care, lapho esihamba khona siyabona abantu ezindlini, sibancedisa ngokugeziswa, ngokuwatsha, ngokubhadala amabhili. So sesikhulile.
Ye, nxa sikhuluma-ke ngakhonokho-ke elikunika abantu kwe-health insurance, lokhu kuyimalini ukuthi umuntu abe khona phakathi?
Kuqala ku-$17. I-$17 leyi iya $17 iyabe ikuhambisa ezibhedlela ezinjengabompilo central lama-mission hospital. Ye-$17 ebese that is for umuntu omdala nomntwana kuyafanana. Ebese sisiba lama-plan alandelayo, umntwana kuyabe kuyi-$40, umuntu omdala kuyi-$59. Leyo iyahambisa kuma-private hospitals enjenge-corporate 24 lezinye nje ezinyizibhedlela ezincane ngaphandle kwemathadema okobulawayo. EHarare iyahambisa kibo Bains Clinic, maningi nje lapho ungahamba khona. Then bese sisiba le kuthiwa yiClover, ke ikuhambisa zonke izibhedlela ongazicabanga eZimbabwe. Kobulawayo ngikhuluma ngemathadei, eHarare ngikhuluma ngabo St Anne's, zonke nje izibhedlela ongazicabanga kobulawayo. I-specialist uyahamba, ama-physiotherapist, ama-GP, medication, amaplan wonke nje awethu avumela khonoko. And nxa ukuthi ungagula wehlule kukelatshwa eZimbabwe, ba udoctor uyakurefera eGoli kumbe e-India. Into enhle ngakho futhi silalokho kuthiwa yi-funeral plan. Nxa ukuthi let's say udlule emhlabeni, siyanika i-bereavement token ye-$300 with all our plans. And all our plans futhi njengabantu abaningi eZimbabwe siyazisebenza. Ma unga-admitha esibhedlela, after 48 hours uyaqalisa ukuthola i-cashback ye-$100 a day. So i-day u-dischargewa uyahamba ufila amafomu bayakunika $100 per day.
Lo ngunkosikazi Queen Sowa, umqondisi wenkampani yehlalani kuhle healthcare, ubexoxa le-Studio 7 ese-London. Soke isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Studio 7, sanibonani, sanibonani. Ya, kathi besuka lisibuzele ugovernment waseZimbabwe ukuthi ulwane nathi thina abandebele or ulwane namaZimbabwe nje wonke, ngoba okwamanje sigcwele iganga sizama ukudinga lokhu nalokhu basilwisa, sizama ukudinga lokhu nalokhu basilwisa. Sicela ukubuza ukuthi intengo yama-passport, why i-passport yakhuphuka kangaka eZimbabwe? Kodwa esikhala ngakho ukuthi intengo iyakhuphuka, nemisebenzi ayikho, nemali ayikho, siyaphuma siyathabalaza emazweni. Okwayibona kuphi i-passport ye-R3,200? Ma uthe icathanisa nale sikhona thina lapha eSouth Africa esizama ukuncenga khona ukuthi sidingele imdeni ukudla, ma bekubuza ukuthi ni-passport ngithatha ngamalini, sizwa bethi i-R3,200 ngethi i-passport sithatha ngaboma-400. Alikuboni ngani u-government kazinu yini amakhwapha umlankagwa labalandeli bakhe? Yini akuyangisi yini lokhu ukuthi uzwe uzothatha i-embassy yakho uzoyifaka lapha eSouth Africa izokubiza i-price ethi i-R3,200, bona lapha eyabo ama-embassy esenza i-passport nge-R400?
Ngiyafakazwa ka-Studio 7 okhuluma ngesithandazile Ndlovu, ngikhuluma se-Johannesburg e-South Africa. Hhayi, ukwenza kwe-South Africa ama-South Africa ezimele kufanele kwe-Zimbabwe. E-Zimbabwe angithi kwenziwa intando kamnangagwa, lana e-South Africa kwenziwa intando yabaningi. So kumele sikukhangelisise nxa zombili ukuba i-South Africa kwenziwa intando yabaningi kumavoti, hhayi intando yomuntu oyedwa. EZimbabwe kungantshintsha nje lakho uba ungasusa yini umnangagwa, kwenziwe intando yabaningi, intando yabantu. Andlelani kwizwe likamnangagwa lezanisiyesakhe nemoli yakhe.
Elibingelela lonke
Ya ngithi ngikhulume ngendaba zepolitics yangithi ekhaya. Ya kuma opposition ku-opposition lapha abangantu babonakala abantu uchamisa lo Job Scholar. Abantu kabakhetha uJob Scholar. UJob Scholar ubrave yikho okufuneka kupolitics. Uyavuma konke ukuthi kwenzakale njengokwenziwa uMandela. Ya uyavuma konke ukulwela abantu. Khangela uchamisa udinga izinto eziningi. Ukupolitics uzodinga imali.
Ye laba ke ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Lani lakho ukusithumela enu imbono kunombolo ethi 1202-465-0318. Nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu ngeWhatsApp, phakani isicelo senu kunombolo ezithi 1202-465-0318. Sizosibale njalo lokunye okwenzakala khonapha ke kuFacebook yethu yesiNdebele VOA Ndebele. Kulokhu sikuthumezileyo kumbe sithi sikuphanyeka khonapho ukumayelana lontombazana okuthiwa ngu-evangelist. Umama lo unkazana lo uthengisa inkoni koBulawayo, nakho okunye okwethulwa ngabantu. Uyakhala sibili untombazana lapha uthi lo bethengisa akatholi imali engani ithe xaxa. Kulo Cynthia Brown uthi kubi kakhulu kwele Zimbabwe, waze wahlupheka umntakamama. Ake simncedeni bantu bakaNkulunkulu. Kuzobuya ke uMazibisa Shepherd Sindiso la uthi hey, waze wahlupheka umntwana omncane, kambe akula yini ukuthi singamnceda ngakho untombazana lo. Kubuhlungu ngoba uzagcina esenda esisemncane. Kuzobuya u-Anthony Mpo futhi bakithi lingacatshile abazali bakhe ngoba eZimbabwe kulobuzima obumangalisayo. Kuzobuya lothando lwenkosi Thando Nkomo uthi umntwana lo mncane kakhulu uphandela abana wakhe, so uthe khona uphandela abana wakhe njalo kuzobadingela ze-school fees. Kuzobuya ke uSindiswa Likhupha uthi muhle usisi bakithi, ngabe uyathola uncedo olungcono. So ke kulabo ke abafisa ukuthi bamncedise, xhumanani ke lo Ezra Jesus Banda, sibona ngazani ke uzolinceda khonapho ke ukuthi uncedo lufike kuntombazana. Zoma Tobias uthi yeyi, emakhazinjeni ikasi lami uhluphekile lo ntombazana, singazi singamenzelana okuhle. Prince King Sandile Genga uthi lapha kuphela kulobuhlungu obunzima, kodwa abantu zabona bevota ngendlela engayisiyo, kuyahlupha konke lokhu. Kuze buya ke umfoka Brighton Ndebele uthi o bakithi sazahlupheka kwale Zimbabwe, kambe soneni. Priti Tandeka Ncubeza kucina ngawe lapha uthi kodwa bakithi yeyi, impilo le inzima, asazi ukuthi sonani kwele Zimbabwe, kambe kuyophela nani. Ye kunjalo ke isihlobo zethu. Le yiStudio 7 esakaze eZimbabwe, lisizasiphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Lokulumza ke sokuba ngowenzakala kule South Africa usokubunjwa uhulumende woma inyana manyano. Nato ke uhlelo lukaZulu
Uhlelo Woza Friday kuliviki sixoxa lophathisani moyo oweqembu lemokomba eliqala ukuchaya namhlanje eMelika. Iqembu leli elizachaya eWashington DC namhlanje likhangelelwe ukuphatheka njalo emikhosini ebalisela oweAfrican Vibration Music Festival lowe the Africa World Music Festival.
Amalungiselelo wonke nje kusendleleni eqondileyo kuhamba kahle njalo silethemba ukuthi umculo lo esiza lawo abantu bazowamukela kakuhle nje njengoba kodwa vele sike saba khona ngapho enyangeni edlulileyo ngathi ezimbili ku-April khonapho kodwa hayi sisebenze kakuhle nje ngemva kweminyaka singazange saligqoba kwelemelika ngaphambili simbona kungaba yi-5 to 6 years khonapho kodwa futhi ngendlela masithe siphenduka ngayo hhayi basamukele kakuhle lapho ebesihamba khona sishaya khona hhayi konke nje kuyinto ekadilisi kakhulu anto kuze kwakujabulisa kakhulu.
Moyo namhlali changa phinjalo ngeziphi ezinye indawo elizachaya kuzo?
Sizokuba sise-Washington DC Kennedy Center and then sizokuba le-Dallas e-Texas kuthiwa yi-African Vibration Music Festival. Leyo sizobe sixhumene nabanye abahlabeleli bakuleli kweleZimbabwe abakhulu abanjengabo Thomas Makhumola uzokube ekhona khonale. Ngathi nje kuyabe kukuhle bakhona nje abanye abasasukumayo. Njalo saba mema lapho bazokube khona sihlangene sinjalo and then sibe sesisiya kuthiwa yi-Truman's Stage Grassroots Festival sikho lapho esizokube sikhona siye kuba e-Detroit nako-Boston.
Kukhona na okutsha abalandeli abangakukhangelela?
Nje amaculelo izingoma zakhona ungathi zimnandi zibeke nje ngolunye uhlupho olungathi lutshintshile kancane ngendlela bona kade besazi ngakho. So hhayi lathi sikhangelele sibili ukuthi lokho kuzokuba yintokozo kizo izethameli zethu.
Abalandeli bengaxhumana njani nani?
Kuyikuthi lapho esiyabe sidlala khona nxa bethe bakhangela kuphethe bathola abangazali besizwe kodwa abalesifiso bayakhona ukuthi bathenge amatikiti kulezo ndawo esizabe sikizwe nxa kuyikuthi siyabe sisetown khonapho. Njalo imiculo yethu iyatholakala konke ku-Spotify, YouTube endaweni ezinjalo nje konke ungasidinga khona kuthi hayi uyasithola. Then okunye engingakutsho ngikhona futhi loba libe ngasinema nje lapho ababe khona kumbeni loba ngama-festivals loba yini ya nxa bengathola ukuthi bekhulumisane nabo manager hayi konke siyakhona ukufika khona.
Namhlanje yiphi ingoma ongafuna siyichaye kuhlela?
Hayi sile lamavideo esinawo esawenzayo ingoma okuthiwa ngumzala apana. So manikani kungaba yinto enhle kakhulu nxale ngasempla nje le album lekhona lelo kuthiwa yethusona elisha esilalo nje lisempla ingoma ezikhona phakathi konke kanjani.
You mean a bunch of sand.
siyabonga kakhulu ke Dabuka Ncube lemkhumba khonapho ke okwanamhlanje simalapha uhlelo lwenu zulukandaba olivalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube yelanje.